Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olambulela uStudio 7 ngesonto mhla ka 16 kuNkwenkwezi 2021 kuMkhosi Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weZimbabwe uthi uzaphanyeka emthethweni ndaba udaba lokususwa kukamnumzana Lokumalaba esikhundleni sika Chief Justice.
There are so many grounds to appeal the High Court judgment.
Kodwa amagqwetha athi uhulumende uphakathi kwelitshe lembokodo kudaba lolu.
Sesilento esingathi thina yi-constitutional crisis.
Bethukile abantu kulandela imibiko ethi kulo muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ophenduke kwele Zimbabwe evela kwele India. Uhlelo lwamasiko sixoxa labaleminyaka engama-50 bejadile eZimbabwe.
Yabona esikolo emadopo mina ngo-1961 nangekuphomfuwo osukusisiwe moyo ekuphomwane.
Salethulela ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uphuthelele ngesinqumo somthethwandaba we-High Court esithi wephula umthetho ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukamnumzana Lokumalaba obe ngumahluleli omkhulu welizwe uChief Justice. Umphathintambo wezemithetho eZimbabwe umnumzana Zihambi Zihambi wethule umbiko ojulileyo izolo kusihlwa lapho aveze khona ukuba uhulumende uthukuthele ngodaba lolu. UZihambi uthi kukhanya engani kulabantu abafuna ukugenqula uhulumende besebenzisa imithetho ndaba. Ukhangelwe ukuthi uhulumende uzaphanyeka kudaba lolu emthethweni ndaba ngokuphangisa. Igqwetha elilwela amalungelo kwaZulu umnumzana Machobana Ncube uthi kuyamangalisa okwethulwe nguhulumende.
Wonke umuntu waseZimbabwe kungakhathalekile ukuthi ungubani kufuze ukuthi isinqumo somthethwandaba asamukele, ngoba lowo mthethwandaba umthethwandaba osemthethweni. Okunye njalo esikunazelelayo ukuthi njengoba betsho ukuthi bazaphanyeka amaphepha e-appeal umbe ukuphisa lesi sinqumo edale eliphezulu le-Supreme Court, kululungelo lwabo lelo ukuthi bakwenze lokho.
Uncube uthi kusumala ukuthi abehluli bonke abobojiswayo bangeke bathonise udaba lolu.
Inkinga eza kuba khona yikuthi njengoba ama-judges e-Supreme Court la wonke ebebotshiswa angeke abuye ahlale ezwe leyo challenge ngenxa yokuthi lawo angabanye babantu laba babotshiswayo. Okusho ukuthi sesilento esingathi thina yi-constitutional crisis, ngoba akula amanye amajaji angahlala ngaphandle kokuthi kwenziwe ama-agent interviews kufakwe another panel of judges abe-Supreme Court ukuthi bahlale bezwe leso sinqumo.
So abakubandla leZANU-PF bazonde baganunwa abo ngalokhu kwenzakele izolo. UDokotela Zimba Mavaza oligqwetha elizimeleyo uthi uhulumende ulelungelo lokuphanyeka udaba lolu emthethwandaba.
There are so many grounds to appeal the High Court judgment. It is a pity that we are having a judiciary which is determined.
Kuningi okwenza ukuthi uhulumende aphanyeke udaba lolu emthethwandaba. I-High Court bekungamelanga ihlale phansi iphumele isinqumo lesi engani bamele i-Supreme Court. Ngakho-ke kusho ukuthi isinqumo sabo ngasilamkanjo ngaphandle i-Constitutional Court ingasemukela. Okwesibili, akulangqondo ukuthi yindaba abahluleli laba bathonise udaba lolu bebathathu. E-High Court kuvele ukukhangelela ukuthi kumele kube lo mahluli oyedwa. Kukhona ukushaya amanzi lapha, ngoba abanye abezombusazwe bangenele kudaba lolu.
It shows that there is an underhand playing in our judiciary system, and furthermore there is actually a very serious political play at play where judiciary plays politics.
Umamaza uthi imthethwandaba isibanjwe ngenkani ngabaphikisa uhulumende.
It is true that the judiciary is captured. We all know, and it is the truth. There is a war now to remove the government. They failed through sanctions. They failed.
Kuliqiniso ukuthi umthethwandaba usuqandulwe ngabaphikisa uhulumende. Sokulempi khona manje ekuzama ukususa esikhundleni uhulumende. Behluleka ukwenza lokho besebenzisa isijeziso zenotho. Okwamanje sebesebenzisa amanye amazwe, inhlanganiso ezimeleyo kanye lemithethwandaba. Umthethwandaba uyingxenye kahulumende. Senkingeni yokuhluthunwa kwemithethwandaba.
It's capture. Affects the other two arms of government. And in this case, we are in a quagmire caused by the capture of the judiciary.
Umamaza uti loka kunjalo kukona ongenziwa uze udaba lolu luthoniswe e Supreme Court.
The JSC would recommend the president to appoint retired judges to sit in the Constitutional Court to hear this case.
I-Judicial Service Commission ilakho ukucela umongameli ukuthi adinge abanye abahluleli. Balakho njalo abahluleli abafakwe ngenkani kudaba lolu ukuba baluthonise oluzaphanyekwa nguhulumende. Kwenzakala ukuthi i-Judicial Service Commission idinge abanye abahluleli abanjengalabo asebezihlalele ezindlini zabo.
The president, the country, the JSC, they have a right whatsoever to appoint acting judges of the Constitutional Court.
Bekuna mibiko ethi uJustice Happiness Joe usebotshiwe. Kodwa isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Paul Nyati uthi kazi lutho ngalokhu. Abanye abathonise udaba lolu izolo oluphanyekwe emthethwandaba yinhlanganiso ye-Young Lawyers Association of Zimbabwe nguJustice Jester Jarewa noJustice Edith Mushore. Kubikwa ukuthi solumemetheka eZimbabwe uhlobo lwe-COVID-19 oluqhamuke kwele-India kulandela ukubhubha komuntu oyedwa eKwekwe obevela kulelo lizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Iziphathamandla ze-Council yeKwekwe zibika ukuthi kulowesilisa obevela kwele-India obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 zithi sebehlolisisa ukumemetheka kwegciwane leli edolobheni leKwekwe okukhanya engani sebembalwa abantu abalithaphileyo. Lokho kuza ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle lusithi kulabantu abafika phose amachumi amabili 19 abahlolwe izolo batholakala belegciwane leli eZimbabwe. Luthi akulamuntu obulewe ngumkhuhlane lo izolo. Luthi njalo sokulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 579,769 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo. Futhi njalo abantu abedlula kancane inkulungwane ezingamakhulu amabili 231,542 sebehlatshwe okwesibili amajekiseni achiyeneyo asetshenziswa elizweni. Ukumemetheka kwegciwane eliqhamuke kwele-India kwethusa abantu abaningi. Umeya wedolobho leKwekwe unkosikazi Angelinika Sipho uthi basahlolisisa isimo segciwane elibulele umuntu wakuleyo ndawo obevele kwele-India.
Besingakabutholi lobo bufakazi obufakaza ukuba ngempela le yiyona i-Indian variant, ngoba umntwana wavela e-India sesiphongucabangela ukuba yilo leli gciwane. Okwamanje sisalindele impumela ezavela kulephu engxenye yokusasa siyabe sesilayo.
Baningi abantu eZimbabwe asebedlela evalweni kulandela ukubhubha kowesilisa eKwekwe okuthiwa wathapha igciwane le-COVID-19 kwele-India. Omunye wabethukileyo ngumnumzana Melo Siphiri.
Kuyasethusa kakhulu lapha eZimbabwe ukuzwa ukuthi umhlobo we-virus lo osubulele abantu abaningi kwele-India usutholakala njalo lapha. Ngoba lapha eZimbabwe i-health situation yethu lapha emaklinikhi langaphi ngaphi asilungelanga ukuthi singalwisana layo le-virus. Ingasiqeda kakhulu okunye kwamagama.
Uyakhala okumangalisayo uPhiri.
Abantu benze lokho okumele bakwenze ukuze njalo bangalitholi, okunjengokuthi bangaxhumani labantu lapho kulabantu abaningi khona, njalo bafake lawo ma-mask esesibona ngani akusenziwa kakhulu uma sibona abantu e-town lapha emabhasini.
Ingcwethi kwezempilakahle okunkampani yeGama Medical Laboratories usikhwica mfundo elophisibanda uthi abantu kumele balandele iziqondiso zomthetho owethulwa yinhlanganiso ye-World Health Organization ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
njalo abantu sibathathu ubuhlobo bethu kulabanye abagijimela phambili izinto ukuthi ungafika vele ufika ulutho sethethe kulabanye abathi laba phambili sabona ukuthi bona basoze bewe yini abaqale behlatshwe abanye kanimzalandela kuzoba labanye abalandela emuva.
Kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane 38,554 asebehlolwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye kwaphepha abedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amathathu lasithupha 36,318 sokwabhubha abedlula inkulungwane lengxenye 1,582. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Siphinde sathoka ngodaba lolulo sikhuthaza umfundo solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital kobulawayo.
Ukanya igcikwane leli okuthiwa Indian variant leli zingabe selikhona khona phezimbabwe kulabantu ababanjiweyo ababili akade bevele eIndia enkabazwe abantu laba kwagcina sebethelele abanye bagcina sebe ngabantu abalutshiyagalolunye yikho ke sokumangalisa kakhulu igcikwane leli njalo selibanjiwe khonapha eSouth Africa eJohannesburg abantu bakithi njengoba behamba kangaka becross border abanye bedlula eBeitbridge abanye bedlula ezindaweni lezi ezingekho emthethweni yikho ke kungabe leli gcikwane selimemetheka ebantwini njalo leli gcikwane likhanya lithule lisemakhaleni abantu kumele lisemaphathini abantu nxa selithi liyavumbuluka selimemetheka engani ngumlilo wamaphepha selibulala abantu abaningi yikho kade lokhu esixwayisa abantu sizama ukuthi singaze safika kulesi sikhathi sokuthi abantu sebebanjwe ngulowo mkhuhlane ngoba kungaba lesi sikhathi laba balabadala abadala bazalitshela ngokuthi ngefraser kwayenzakalani kusifa abantu abaningi kakhulu kukhanya ke leli gcikwane leli okuthiwa i-Indian variant leli yilo eselizodiliza abantu kakhulu emhlabeni selibabulele khona le-India lalapha lingafika lizakwenza lakhonokho izimanga elizenzayo yikho abantu bayaxwayiswa kakhulu kade sixwayisa sizama ukuthi sivimbe lokhu uthi labo abalendlebe abantu balunywa indlebe abathi umuntu okuluma indlebe ngowakho baqinisile kakhulu njalo isala ukutshelwa sibona ngomopho
nxa kunje sikhuthaza umfundo solwayo Ngwenya kumele abantu benzeni ngodaba lolu
abantu bakithi sebezahlaselwa into embi kakhulu nxa bengalaleli lokhu esikutshoyo akula enye into okumele bayenze ngaphandle kakhonokho esibatshela khona ukuthi kumele bagoke ama-face mask bevale amakhala bevale umlomo bengavumi ukuthi baphefumule umphefumulo womunye umuntu bengayenzi isiminyeminye ngoba isiminyeminye lapha yikho lapha abaphefumulelana khona igcikwane selimemetheka okwamagama abantu kumele bahlanze izandla begeze bangaze bahamba beqhawula abanye abantu khona lokhu kuyanceda ukuthi igcikwane lingahambi njengoba lingena lasemlonyeni lingena emehlweni alingena emakhaleni kuphela kuqakathekile ukuthi bageze izandla abantu ngesikhathi sonke yikho-ke mahlaba ezulu sesisesikhathini esibi okumele lilalele lithi indlebe nxa lixwayiswa siyalicela ningake lalokhu abantu bazatshabalala kakhulu ngoba leli gcikwane asiyo gcikwane lokudlala laba abalamathelevishini ababonayo abantu bechiswa khona le endiya sebefile ngaleli gcikwane njalo kwakathesi igcikwane leli alisoze likuphi isikhathi sokuthi uyagula liyathatha umphefumulo wabantu masinyane yikho-ke lixwayiswe kakhulu lilandele izinqumo zenezo ezifakiweyo nguhulumende lingayenzi amaphathi lingahambi lisiyagida lisiyanatha utshwala lisenzani lalaba abathandazayo labo bengathandazi beyisiminyeminye siyalixwayisa mahlaba ezulu selisisiya engozini embi kakhulu
ungaxwayisa-ke abantu ukuthi kuyiwa phambili kumele bekhangele ngaphi langaphi
okukhona njalo yokuthi abantu benanzelele ukuthi leli gcikwane nxa litshaya akula muntu kumbe udokotela mbe umongikazi ozayenelisa ukuthi avimbe leli gcikwane nxa selibulala abantu kunzima kakhulu izibhedlela ziyabe zigcwele abantu bengasela oxygen kungasela sokuyikufa kuphela siyaxwayisa kakhulu mahlaba ezulu lokhu asikho kwethusela abantu yikulitshela into engayenzakala phakathi komphakathi khonapha
usikhuthaza umfundo solwayo Ngwenya usebenza empilo hospital sixoxelaye ekobulawayo singakangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane kusukela namhla kusiya mhla ka-30 Nkwenkwezi amaqembu alejumi lambili 12 adlala umdlalo webasketball ophansi kwenhlanganiso yebasketball Africa League azancikelana eKigali kweleRwanda imidlalo le kwakumele iqale mhla ka-12 Nkwenkwezi kusungulwa inhlanganiso yebasketball Africa League eDakar kwele Senegal kodwa kwamiswa kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Lakho kulandela imidlalo le ku www.thebowl.com. Uqhubekela phambili ukulwisana phakathi kwelizwe le-Israel le-Palestine, lapho kulabantu abangamashumi amathathu lantathu 33 ababulewe namhla ngamabhomba aphoswe ngele-Israel kuleyo ndawo. So is cut this is a masigo. Uthelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla uEzra Jesus Banda uxoxa lomnumzana Caleb Khumalo nonkosikazi Sibusiswe Khumalo asebele minyaka engamashumi amahlanu betshadile.
Sabona esikolo eMadopo mina ngo-1961 nangekuform 4 osuku sisiwe moyo ekuform 1. Zange kube le ndawo zothando phakathi kwethu ngaleso sikhathi.
Hayi, abe ngama-seniors bephezulu le singo-form 1 silokhu sidura sizama ukubona ukuthi nxa usesekhendari
kwenziwa
nje.
Waphosela ilizwi nini lapho?
Ukuphosela ilizwi kwabuya ngemva kweminyaka.
Usuqedile isikolo.
Sesiqedile isikolo. Ngingathi ngomafitshane ukuthi okwakukhona ukuthi ayilisho lamdlali vuye. 1961 mina ngisuke eMadopo ngambona njalo ngo-1964 ku-church conference eWanezi. Ngambona njalo ngo-1967 sahamba sonke mina ngisuke eMadopo enesuka akibuye umthabeni siza kobulawayo khona lapho. Okokucina okuyikho kwavuse indaba yothando ngokuka 1969 sisemhlanganweni webandla njalo ekhona kwemthabeni. Hhayi, ngemva kwalokho zase zilomali.
Wathephosela ilizwi wena wathini? Wathini? Wathi hayi, leli jaha ngiyalithanda. Kumbi wozu sithi ngamfuna udlala ngamilo.
Kwakusuka nezinto eziningi ezifikayo ekhanda lomuntu. Okokuqala ngithi sikhuluma ngokuthi uzokuphuma ikhumelo lengulu umoyo. Mina sithina kuthiwa sinamaholi or what have you, uqala udinga ubona ukuthi kulesi kulokuqiniseka na
kumbuyadlala.
Ehe, kodwa-ke ayi, ngakhona ukuthi sasihlangana ezindaweni zokukholwa laphayana njalo esazakala umuntu wakhe nje simazi. Awuthiwa ukhumu wayengumuthi nje ovele esazakala ukuthi umuntu olokuqonda lasebantwaneni lasezilta. Hhayi, ngakho ngaleyo ndlela asisakuthatha ngaleyo ndlela sesithi ake sikuhlalele phansi-ke sibone ukuthi kuyinto engasebenza kumbe kuyinto enjani. Kwakhani ukuthi hhayi, umnyama ongelambisi. Sahamba-ke sadlula lapho. Yikho-ke sekufika esigabeni sokuthi hhayi, sibone ngathi umuzi singawakha. Siyavumelana ngani ngezinto zokuthi ubaba walapha ekhaya ngobani? Khani ukuthi hhayi, ubaba sethukuthi nguye ngoyozaba ngoba wakha lapha ekhaya. Ungubaba sonke isikhathi asobaba mhlana umfice khona ngubaba walapha ekhaya. Ekhona engekho ngubaba kuyafana lomama. Lo mama ngumama la ekhona loba engekho. Sakubekelana konke lokhu. Njalo khonapho thina sesisemshadeni abantu sebesiya emabhutheni sebesiya ngathi njengoba kuhanjwa ukuthi lanxa ngabe kunokukhona uhambe waya ngaphi noma waya ngaphi, umuzi ngowantu wabalele sisesakhele ukuthi wazi uyefika le, ngingaze ngiyefika le. Umuzi ngowantu wabalele, umuzi wethu wesifuna ukuthi ume noma ngabe una.
Yikho lokhu mmilela namhlanje.
Siyamdumisa uNkulunkulu.
Kambe esingathi khona khona yini esingathi yisikhrethi ukuthi abantu bahlaleke? Ukanti uthi abantu bahlale 50 years kwendawonye, ngabe kusenziwa kwini lihlale kangalo kule ndawonye? Liyake lilo kodwa
yezulu abakade ngikhumbuza ethi khona u-second born wethu bezele isikolo grade 3 grade 2. Ubuya esithi hayi, uboyise convent. Mina ngiphakathi kwenkinga ukuthi khona uthisha ngalinye isikolo uthi ufuna sibhale izindaba zokuthi i-family flight yangakithi iyayibe njani. I have nothing to write. Uma
ngasengibonelisa.
So vele kalilo zange ngitshengisele abantu angalisilo.
Hayi, ukuzayo.
Nxa linganiphambene ngento eyodwa nje lingazwananga liyenza njani?
Likhulumisana ngothando.
Kazange ufake isandla vele. La uzange ufake isandla.
Hayi ke, walamhlanje ke simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besilo Ezra Jesus Fanda exoxa lomnumzana Caleb Khumalo lonkosikazi Sibusisiwe Khumalo baleminyaka engamajumi amahlanu betshadile. Lingakhuthwa ludaba lolu kusasa ntambama uhlelo lwe-Life Talk. Sike sizwe ezokholo lesiKristu silontu kamelikomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukuhamukelwa kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Besithakazelela usuku lwabasebenzi, ngakho ke ngifuna ukuthi namhlanje sikhangele kuGenesis chapter 2 verse 15. Ithi yona inkosi uNkulunkulu yasimthatha umuntu yambeka ensimini yase Eden ukuba ayilime ayilondoloze. Siyananzelela ukuba uNkulunkulu eqeda ukudala umuntu, enye into uNkulunkulu ayibekayo wayilungisela umuntu yikuba umuntu asebenze. Siyabona ukuthi lapha ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma ukuthi wabekwa ke uAdam engadeni yase Eden ukwenzela ukuthi ayilime ayilondoloze ibenhle. Konke lokhu kusenzakala umuntu wayengaqalisi ukuthi amelane loNkulunkulu awe isono singene. Ngakho umsebenzi waba khona isono singabi khona. Kuthi ukuthi uNkulunkulu ebusisa umuntu emdala embusisa esithi lokhu kuhle akwenzileyo. Konke khona kwakugoqela lokuthi kumele vele yena umuntu asebenze. Ngakho siyananzelela ukuthi lapha uAdam kazange atshone isikhathi sonke elele ezikholisela nje, kodwa uNkulunkulu wathi kuye kasebenze engadini ayilondoloze ibenhle. Ngakho ke kunjalo lakithi uNkulunkulu usifizele ukuthi sisebenze. Ngakho umsebenzi uyingxenye ukukhonza uNkulunkulu. Ngesikhathi esiningi abantu sebathatha umsebenzi njengento enzima, sebathatha umsebenzi beyokhangela ngelihlo lalapho umuntu esethuke nguNkulunkulu. uNkulunkulu ezethi kuye ngokuginqa kwakho yikho zandla ngakho ukuthi uzabulima emhlabathini kube nzima. Kodwa ufuna siwukhangele ngalesi sikhathi ngalapho umuntu engawe ukuthi kwayivele kuyingxenye uNkulunkulu ayedalile eyokumkhonza, ukuthi nxa umuntu sekhona phakathi kwakho umuntu faka ukulangelela ukusebenza. Ngakho ke nxa umuntu sewile siyananzelela ukuthi nxa singena kuTestament elitsha uJesu weza ukuzovuselela ubudlelwane bezinto zonke njalo ukusibisela esigabeni lesiyana esasikiso sona isono singangeni. Siyananzelela ukuthi yena uJesu ngwakhe wathi khula wayevele esebenza lo babakhe uJosefa bayibona besebenza ukubaza. Siyananzelela njalo ukuba uJesu ebiza abafundi bakhe wabafica besebenza, azange ayedinga olova, wafica abafundi bakhe besebenza bethiya begola inhlanzi, sifica abanye bengama tax collector, sifica besenza imisebenzi ehlukeneyo. uJesu ebabiza nje ubabiza bengabantu abasebenzayo. Sesiyagqiba bazalwane bami, ufuna ukulikhuthaza namhlanje ukuthi inkosi iyavusisa umsebenzi wezandla zenu. Akulandaba ukuthi kumbe wenza uphi umsebenzi. kumbe usebenza ngezandla zakho kuphela, kumbe usebenzele omunye umuntu, kumbe laba sebesebenze kulenjini, kumbe uNkulunkulu kunika amanye amacebo. Kumele konke khona ukukulethe phambi kwakhe ukuze uthole isibusiso esivela uNkulunkulu. Asithandazeni baba ngegama lika Jesu, sithandazele izisebenzi zonke ezikhona eZimbabwe lezingaphandle kwelizwe lethu. Siyabathandazela uNkulunkulu, busisa usebenza kwabo, usebenzi wezandla zabo, babusise uNkulunkulu nxa besebenza ukuze lokho abakwenzayo kuphumelele, kulethe inotho, kulethe ukuthula empilweni zabo. Egama lika Jesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Lina alichona njani mthwaka zomuhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMike Wobe. Namhla sixoxa loSamantha Sibanda oyinhlanganiso yeScience of Hope Trust. Sixoxa ngohlelo obeluphathwe yinhlanganiso yeDeaf Women Zimbabwe lapho babekhangela indaba zokuhlonitshwa kwamalungelo abesifazana abakhubazekileyo, ikakhulukazi indaba ze-gender based violence. Masibanda, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela okuningi ngalokho okuphume kuhlelo oluphathwe yinhlanganiso yeDeaf Women Zimbabwe.
Ngiyabonga kakhulu Mike. Uhlelo kade senzwa yiDeaf Women Included belumayelana lokufundisa amaqembu kanye lenhlanganiso eziyenza ama services e gender based violence. Kukhona abanye abapha abantu indawo zokuhlala nxa kumbe sebedlunguliwe kumbe sokulento eyenzakeleyo. Kulabanye futhi njalo abathi kumbe bayakuncedisa nxa sokumele ubophise umuntu. So bonke laba bantu babenxusiwe abayenza ama-services achiyetshiyeneyo befundiswa ukubana bengancedisa njani abantu abakhubazekileyo. So kulezinto eziningi esazibonayo njengokuthi for example izindlu leziyana ezithi nxa kumbe umuntu efuna ukuthi edinga indawo yokuhlala kwesinye isikhathi wheelchair yabingangeni. Uthola ukuthi kumbe umuntu ole disability sehlezi akalandawo yokuhamba ngenxa yokuthi ama safe houses lawo awangeneki. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi akula interpreter nxa sokumele ukuthi umuntu lwana odeaf ehambe ethola ama services uthola ukuthi akula interpreter. So sasikhuthazana lenhlanganiso kakhulu ukuthi even kuma programs abo kumele befake abantu abakhubazekileyo.
Phansi kwe-lockdown eningi labantu bahlangana ngodubo lwe-gender based violence ikakhulukazi abantu abakhubazekileyo. Njengoba sekulesikhathi eside i-lockdown yaphela, kukhona osekutshintshile na?
Mina into engiyibonayo Mike yokuthi lockdown or no lockdown, ama cases e-GBV against abantu abakhubazekileyo are underreported. Sakuthola njalo abe Deaf Women Included bayenza ngakho i-documentary ababeyitshengisa abantu ukuthi khonkhona most of the times umuntu oyabe engu-perpetrator uyakwazi ukuthi ebe ngu-support person, nguyokuncedisa endlini, nguyokuphushela i-wheelchair yakho. So ukuthi uhambe wena e-reporter kwenzi ngoba uzafuna usizo kuye ukuthi efika kuleyo police station. So kulezinto eziningi ezinye esasiwabona njengama-inclusive strategies esingawayenza njengenhlanganiso and sibavula ingqondo ukuthi alright yikuyini okungayenzakala. Balutshwane abantu abakwanisayo ukuthi befinyelele e-police station bekhuluma izindaba zabo. Abantu abadefi kakhulu zabona ukuthi kwesinye isikhathi uyabe engazwanani labantu bakhona and the moment they involve interpreter so kusitsho ukuthi indaba yakhe sisaziwa ngabantu abaningi, akusela privacy. So kuyenziwa futhi ngomunye umsebenzi esawenzayo as the organization ukuthi iDeaf Women Included yayenza i-guideline incediswa ngabe JSC which is i-Judicial Council eZimbabwe ukuthi bebe lama guidelines of ama sign language interpreters. These are other things ezinye ezikhona ukuthi umuntu odeaf ukuthi ehambe ayireport issue yakhe sakhuluma ngendaba zone lezi zama ethics uthi nqa umuntu esekutshelile information yakhe akumelanga wena usuhamba usihlamba zi information le
ayi masibanda isikhathi sesesilungu mangoyi siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo sulukanda sesifikele emaphethelweni ohlelo lwanamhlanje lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe live talk the connection 8 to 9 p.m. khonapha emsakazweni we studio 7 Oliver Lisayo igama lami ngumaikobe bye bye
siyabonga Mike Hove singakagqibi uhlelo lwamhlanje wathi sibone ebesilazo uhulumende weZimbabwe ukuthi uzabhanyeka emthethwandaba udaba lokususwa kukamnumzana Lokumalaba esikhundleni sika Chief Justice silugqiba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje Oliver Lisayo ngukhipsdube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.